kuyekele amale ngithembi jamina amale ngithembi jamina yasuku thandu mo vela kuchikele yasuku bano mo vela kuyekele amale ngithembi jamina amale ngithembi jamina.